Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 2 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ibuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi bayafihla babuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo
kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo
ngelimbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emigodini sokutheni
izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguaya ukanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafika phose ikhulu 95 ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo kodwa akekho obhubhileyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu babantu laba ngabakobulawayo. Abangamatshumi amabili lantathu ngabeMashonaland East kuthi abayisithupha ngabeMidlands. Kulababili beMasingo oyedwa weMashonaland West abathathu beMashonaland East labahlanu abeHarare. Kulabalikhulu elilamatshumi amahlanu lane 154 abatholakale sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu 10,129 kuthi asebepholile bona sebengu 8,643 asebebhubhile bangu 277 njalo abalokhe begula bangu 1,209. Ibulawayo iyo ekhokhelayo ngabagulayo abangu 516 ilandelwa eMathebeleland South elabantu abangu 148. IMashonaland West ile 139 ilandelwa iHarare elabantu abangu 134. IMathebeleland North iyo elabantu abanengi abafunyanwe sebepholile isolo abangu 143 njalo isisalelwe ngabantu abangu 53 kuphela abagulayo. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku kanye labafayo. Abanye abahlala kuleli dolobho batshelele umsakazo ukuthi kunzima ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ezifana lokuqhelelana izikhala ngoba beyabe bedinga indlela zokuziphilisa. Indawo eziminyana kakhulu sigoqela lapho okugadelwa khona amabhasi, lapho okukhiwa khona amanzi kanye lasendwendweni zamabhanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo ngibona ngani kubangelwa yikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala bayafihla babuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke besokusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezi dumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka nempahla ke bahlanganise konke khona lapho kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi le inye i-transport system ke yamiswa nguhulumende ukuthi ingasebenzi, so abantu ke sebephila ngozupho, bayatshayiva ikoroni, banamathelane, babe seduze belawo lo mkhuhlane uyathelela abanye. Lanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle?
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela-ke okwenza ukuthi-ke lowo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswela amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono-ke ngibulawe i-COVID hatsho ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatsho ukuthi ngiswele amanzi hatsho ukuthi ngiswele ukuthile. Yikuza thola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale umkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokho ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yikho kambe zingaba khona. Okushotayo yimithi lendlela yokuthi asebebanje belalowo mkhuhlane bagcinakala njani. Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona laba sebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo naleyo, kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela-ke ukuthi abaningi-ke ababevele beleminye imikhuhlane abalayo njengabo asima, abonjengabo diabetes lani okuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personeli, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abadelikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBindura. Lanxa uhulumende esithi abantu laba balitshumi, abanye bathi bedlula amatshumi amane. Izihlobo zabantu laba zibikwa sezilahlekelwe lithemba lokuthi bengatholakala bephila. Baningi abemba igolide ngaphandle komthetho asebedilikelwe yimigodi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bafela phakathi. ukuhlaziya lolutaba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile uhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabala ndaba lempilo zalabo abantu bale ndaba lokwenza imali ngafa akube indaba zaluto kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehluli kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kule ndlela ukuthi kuqhubeke kugejwa kugejwa. So ngibona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini kuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni. Uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and mende umengenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector lokuthi ama mines wona la abe ngama mines aproper abantu bazaqhubeka befela emgodini.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kulodlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otshekesha bayabulalana kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu. Ungathini ngalokho?
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu kakhulu abantu abatsheketsa iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe. Ungadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho kutotsheketsa bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni. Uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula enkabazwe umkhulu wezanu kuprovensi yenkabazwe umakhenzi umntana ke bambulele. So into vele zesitekethi eZimbabwe kakhulu kakhulu iligcwele bona abantu bezanu. So akwethusi yindlela ilizwe lethu eselini ngayo and bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu la ku-political violence. Ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nkuwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Unguwaya ubotshwe ngohlangula esetheswa icala lokuthola ikontilaha yokudingela uhulumende izinto zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuqamba amanga ngomsebenzi owenziwa yinkampani yakhe. Umantshi uNgoni Nduna ukhiphe uNguwaya kurimandi izolo esithi sokungokwetshumi emiswa enkantolo kodwa uhulumente esehluleka ukuqalisa ukuthethwa kwecala lakhe esithi usadinga ubufakazi. UNduna uthe uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi vele enzeni ngalolu daba. Ngokunjalo uthe usemsusa uNguwaya kuluhlu lwabasolwa. Uthe uhulumende uzambiza nxa kulesidingo sokuthi leli cala liqhubeke. Icala ebelisetheswa uNguwaya lathinta lo wayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo wagcina exotsha umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yena uNguwaya ubikwa elobudlelwano lembu likaMnangagwa lanxa nje kulandula lokhu. Siqoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akula nto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ekurimandi so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasechikuribhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu bekurimandi kodwa kungela lutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le inkomo iqakathekile ongamelanga ibanje sesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but uve elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisa evele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi zinkomo zinye ezidla ndawonye.
Ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa aphongumsukela nje?
Cha ngitsho ke unguwaya akakho umsulwa lapha amapholisa kamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo lokuyilandelisa ngoba babesisaba kumbe bekwazi ukuthi unguwaya akathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadlidwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhotho kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi awuselacala hamba endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkothwa nje kubangwa umsindo owophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimand balokhe nje besayalelwa ukuthi babakhululwe bazihambele endlini.
Umnumzana Charles Nyoni ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kazulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bekulabantu abalutshwana emngceleni weBait Bridge izolo kulandela ukuvulwa kwemingcele nguhulumende. Iphephandaba leChronicle lona libika ukuthi kulezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zantshontsha imali yeMelika engange $35,000. I-R350,000 yakwele South Africa kanye le $2,000 yeZimbabwe. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kusitudio 7 minigama lami u-Adolf Shaba ngilapha eJohannesburg South Africa. Ngibuye kule ndaba yokuvulwa kwamabhodi, hayi kungaba yinto enhle mina indaba leyo ukuthi abantu bayavalelwa kuthiwa ukuhamba kwakudala i-corona. Nansi i-corona igcwele umhlaba wonke nje abantu bengahambi behlele ndawonye. Manje kufika ikhisimusi angiboni ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi ama-families ahlale omunye elele ale ndaba yokuthiwa kule corona ngoba le ndaba leyo ayi esiphathe ngenye indlela. Yebo kunzima kodwa hayi ngoba sisenza impilo zibe nzima ke se abantu bayawayenza ama-precautions wonke afanele emsebenzini siyahamba yini manje sifanele sehlule kuhamba kavulwa amabhoda bese abantu befika beyibona ama-families ngoba yiso isikhathi esesifikile sona lesika-December ukuthi abantu bahlangane njengama-families. Into esithatha ethanda ukukhuluma ngayo nasi indaba leyo ukuthi i-government ye-ZANU-P F yalela uNelson Chamisa ukuthi ayakhe isikolo nesibhedlela ukuthi abantu hambe 17 kilometers bese abantwana bese esikolweni bevuka ngo-4 ekuseni mayethi hayi kule ndawo leyo afuna ukwakha isikolo ngakuba bafuni bayala ukuthi ayakhe isikolo bayala ukuthi ayakhe isibhedlela bafuna ukwenza bona kathi i-government le injani le government yamasela le.
Salibonani, salibonani. Ningelele ku Studio 7 ikhumalo Andrew wase Plumtree Products of South Africa ndiku nanxena. Thanda ukuthi ngiphendule ngoba istudio ngiyasidlalela abantu ba Paula. Ngifuna nje ukuthi ngiqondise abantu bakithi into encane abangenazelelini. Abantu bakithi kubandlululo balalo kodwa banalo futhi. Bathi phezu kobandlululo abalalo bese esifele thanda ikulandele iqiniso lokuthi umuntu umuntu. Yebo kuhle lokho. Bathi futhi uyazi ukuthi labo abantu abasolayo emthwakazi ke bakhuluma amashona bakhuluma amashona ikakhulu. Yazi babheke kuphi? Babheke but that's why bethi sisebenzisa isizonda isystem silo le system. Abalwa amashona abalwa le system. Beka. Kona manje ngizakutshela ukuthi anti wathi uvice iwe emdialize uChamisa. I mean u president uChamisa ivice makumndebele ngiqondi kahle lapho kodwa mbona athi lo lokuze uncube lo. So ubheke komba anything can happen kulo uChamisa ngoba ngaba yini angithi ukuthi ngifisela ubuve ukuthi umuntu ecele phumile estudio zakhe. Anything can happen. Iliya gidi mafuta ukuthi siyavotelwa bani umuntu ezokhokela le party. Ngiyacela ke ngeke ngishona futhi umuntu waphushela umu. Ngenxa ukuthi lina bangakuba le support abantu bakhe. Iliya gidi mali phume komba ali. Abanye bendiya gidi mali vote bithi ngobani wani umunye sihlonini amashona onke ngimi gcwale kwakhiwo wonke lina ulwana ongenkini uyathola iphihlanzana lapha ngakibo lina abanye bangakibo limdayibila ngithi malavotela ngalilahlayibhalizini kwathintshise zanta abalungileyo ma singayivoteli i-MRP sifake embusweni ngeke iyenze i-system embi ngoba sizoyibuza and futhi lingabasaba abantu bangakini ma beyenza into ephuma endlela libafoli babuzta ndoda lapho uyaphazama uma ufuna ukhokela ilizwe ongakhulumisa oyicele limqondiseni umqondisi wangakini qondisani umqondisi wangakini yeke baqondisa abanye abantu bakatshana bebeyakhilizwe akakodle bebechwe ebotale makhono ebilhlela yona mina ambazodi yabathanda kakhulu insebenza labo kakhulu indawo yezini siyahlangana kwemsebenzi
Sarubana ku Studio 7 kama usima yedwa manyenyeza hayi siyabonga siyabizwa abasakazi konke lokwenzakalayo ngabo Tramp ah mina bafowethu Tramp akula nto engingamncoma ngayo u Tramp ngokwenza kwakhe into zakhe zonke azenzileyo hayi mina kula nto engingamncoma ngayo lwana ubaba bengano belobandlululo olukhona kakhulu olukhulu ube ngumuntu lwana ongafuna abanye abantu njengokwenzakala khona apha eMzansi Afrika into abona ukuthi la yena lowo president eMzansi ungandayo ufuna ukufana noTramp ungabona upresident ebamba iTerm A1 kunenkinga ekhona emphakathini awuzayo kusho ukuthi uTramp laye abantu bamsolile ba right bamkhube bafaka omunye babona ukuthi kuzokuya kanjani siyabonga Studio 7 qhubeka phambili ngomsebenzi wakho
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe eleBotswana libikwa liphakathi kokulungiselela ukuphungula imihlambi yalo yendlovu ngokuhambisa ezinye zazo kwele Angola iziphathamandla zakwele Nigeria zithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngoba abantu abaningi bengalandeli iziqondiso zokuzivikela Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika Umtshutshisi omkhulu kahulumende owakhethwa ngumongameli Donald Trump umnumzana Bill Barr uthi akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho lukamongameli olusanda kwehlula. UTrump wala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden esithi waqilwa. Kodwa uBa utshele intatheli izindaba isolo ukuthi akulabufakazi osobutholwele ugatsha lwezemithetho. Amagqwetha kaTrump ethule umbiko esola amazwi kamnumzana Ba esithi ugatsha lwakhe aluzange lubudinge ubufakazi oluthi kabukho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Vele sasikwazi ukuthi kwakungela kuqila okwakukhona ngoba wawusithi ungaqeda ukuvota bayakunika or they have a printed slip ekucinyeni. So lokho kwakushiwo ngu-President Trump ukuthi kulokuqikelezwa okwakukade kukhona hatshi. We have now seen ukuthi that was just far from the truth.
Sesingabona eyamukela yini impumela uTrump evuma ukuthi hayi inganqotshwa.
Lokho asisakudingi ngoba into esikwaziyo in America kuhamba ngomthetho ukuthi mhlaka 20 January 2021 ngo-12:01 PM uJoe Biden yabe sengena eWhite House. Ukuthi uPresident Trump uzaya nguphi, we don't know. Ukuthi uza kuyamukela lokho, hayi lokho akuselandaba. Iqiniso seliphumile for all to see.
Vakhona abathi ulakho ukuncintisa njalo ngo-2024, ubona kungenzeka yini lokho?
Angiboni mina ephenduka ngo-2024 ngoba kulabanikazi abaRepublican Party abavele kade bengathandi lokho kade kuyenzwa ngu-President Trump. Yeah, he has brought out abantu abaningi for the vote ka-2020, but angiboni ngo-2024 bemvumeza futhi ukuthi aphenduke under the Republican banner ngama-agenda akhona amo-sided racist and the nationalistic approach. The Republican Party, the history yayo vele angiboni bekuvuma khonoko.
Umnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ucubungula ezombusazwe.
But dear Vodlos, ngizokuthiwa kwakhiwe etsholosho kanti njalo futhi akwakheki. Ingabe yini inkinga mfana kamjala? Awutshela abantu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cholocho Christus 4:2. Wozani ngobunengi benu lizokwakha icholocho ngoba ikhona injabulo lentokozo. Amen, amen, amen.
Kulotsha Great Sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngendlikizane yengoma isingo abasanda kuyethula ethi Savumelana. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguaya ukanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo.